umthulu minister esithi inflation yehlile engxenye ingabe yehlile xa besitho ngama emaphepheni kodwa ke mina ngizakhuluma mele abantu abaphansi kuba bathengayo uzananzela ukuthi kade esina sikhuluma kanje uzathola $1 is equivalent to around $25 26 xa sibalisa ngale ifigure kahulumende semthethweni e-Reserve Bank ikokukhona kodwa nxa isisebenzise singena esitolo sesithi siyathenga uzananzela ukuthi irate abayenza siyena leyo uzathola abanye nxa usuyi-convert irate xa uthi usebenzise i-RTGS usenze iswipe ungayikhangela ukuthi athothe kulezinye izitolo ezifika kubo 35 i-$1 US to 35 bond. Oh, sorry,
umnumzana Ncube okhulume njalo ukuthi kube lokuhlaliseka kwe-rate nxa sikhangela umkambo omnyama kanye le-bank rate likubona njani lokho
yiko njilo ukuthi eyangapha kule e-Reserve Bank ikhona bobo 25 samza ku 26 but yomkambo omnyama sikhuluma kade kathesi kwezindawo yayithenga ama 40 kusiya ku 43 so asiboni thina kulokwehla asiboni kulokwehla njalo futhi kubuhlungu ukuthi nxa vele uminisi sesitsho njalo ngezindaba zama ukuthi lo mkambo omnyama i-black market lawo sebeyi-legalize phela besingakhangelanga ukuthi uminisi avele akhulume ngayo sikhangela uminisi akhulume ngale kahulumende esemthethweni leyana yomkambo omnyama vele ihlifi ingabi khona yikho vele ukuthi as long leyana yomkambo omnyama ikhona i-inflation izahlala lokhu iyi-problem ngoba yibantu abagangeleyo abamanipulate izinto kwenza ukuthi ikho indaba ze-fiscals lezi ziqhubeke zihlupha idola lethu laba liphela amandla so ngezinye indlela thina njengabantu esithenga isiphansi siyakuzwa umini sokuthilo kodwa practical asikuboni kusenzakala sibona nje lokhu izichanseli siyaphezulu abantu bethwala nzima nxa bezama ukuthi bathole idwa le-amerika kumkambo omnyama
ingcwethi yezenotho esemelika lapha u-Steve Hankena ngomgqibelo okhiphe umbiko esithi iZimbabwe ilokhu iyo ele inflation ephezulu kakhulu nxa sikhangela amazonke omhlaba esithi ifika ku 1198% ngomnyaka ili ubona sengathi lokhu kulokhu okuliqiniso na ukuthi intengo yempahla eZimbabwe ikhwela ukwedlula kwamanye amazonke omhlaba.
Yes, lokho kungaba liqiniso lanqangela ufakazi la kwezindawo ukuthi uhamba kanjani kodwa kungani ngifuna ukuthi leyo mcabango ngathi ngiyawuthenga kuyilokho uhlupho esibalale ukuthi eZimbabwe akula umuntu okontrol izinto lowana oyabe efake iprice yakhe wena nxa usiya ku-RTGS awusoze ukwazi emthina yokubhalweni abaze ukutshaya umthina nxa usuzivumelisa ukhayela i-receipt uyayidivida ubonti no intengo othenge ngayo last month akusayiyo isikhuphuke yaphezulu nge-rating so ngokunjalo lo okufakazayo ekufaka ngaleyo ndlela enxa yokwenza i-research kodwa lathi esikubonayo eqinisweni yokuthi inyanga nyanga nxa sirholele njengezisebenzi siyananzela ukuthi nxa usuthi uyathenga ukuthi angelandelayo bethe lento okuyithenge ngemali ethi nxa usenza RTGS iyabe sicansile iimali zethu azimndawoni ngendlela ziyanothi step zihlala zirayiza siya phezulu